Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo.
Amabhishopu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticizile.
Udaba lombhuqazo weGugurawundi oluphathwe ngabafundisi beRoma bechothoza umbuso weZANU-PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende.
Amazwi kamongameli mahle ngoba athi haji lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo.
Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni yona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU-PF kayisoze iphumelele. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabeHarare. Oyedwa ngowemashonaland west kuthi omunye ngowemashonaland central omunye njalo ngowemaswingo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufe umuntu ngalomkhuhlane emaswingo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamakhulu edlula amabili 265. Lokhu kukhuphule inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe laya ku 5643. Asebesindile labo bakhwele ngamakhulu edlula amathathu 337 baya ku 4442. Loku kutsho ukuthi abalogebe lawo lomkhuhlane bayinkulungwane eyodwa elamachumi amahlanu lanye 1051. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 26,329 njalo wahlasela abedlula isigidi 1,137,941. Udaba lweGugurawundi oluphathwe ngabafundisi besonto yeRoma encwadini abayilobe bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo elizweni lukhanya soludale ukungahlaliseki kuhulumende yena othi akumelanga abantu bakhulume ngalo mahlayana ngoba lulakho ukubangela ukufuthelana elizweni. Inhlanganiso yabafundisi beRoma laba iZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule incwadi le ngeviki edluleyo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula amalungelo oluntu njalo isithi ubuhlungu obuziwa ngabantu kanye lokufuthelana okukhona elizweni kuza ngesikhathi inengi lilokhu lifuthelene ngodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu libutho le-5th Brigade eMidlands laseMathebeleland. Iti izizukulwana lezizukulwana zithukuthele kakhulu ngodaba lolu ngakho kumele lulungiswe. Pendula lumbiko izolo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usole abafundisi laba esithi udaba lwegugurawundi luletha ukufuthelana elizweni ngokunjalo akumelanga abantu badlale ngalo. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lozulu weMathebeleland ngenjongo yokuphathisa labo abaphathwa yilumbhuqazwe ngezinto ezifana lezithupha zokuzalwa lezokubhubha komuntu ama-death certificates. Wethe senjalo abafundisi laba umlando wokungenela kundaba zombusazwe esithi umbiko wabo awulanhlonipho kanti njalo weyisa uhulumende weZANU-PF. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende wethu ufisa ukuthi udaba lwegugurawundi lungabi yi-national issue kodwa lube yinto ekhulunywa emaNdebeleni. So okubazwise ubuhlungu yikuthi lukhulunywe ngamabhishophu esesosberi and abaningi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Uhulumende akaku ufuna ukuthi idaba lwegugurawundi lube yi-national issue but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula lokulokhu kusenzakala kufana ngqo lokwakusenziwa ngesikhathi segugurawundi ukuntshontshwa kwabantu ikakhulu into eyenziwe umzukulu kamduduzi Mathuthu yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabhishophu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticiziwe but akhangela uhulumende njengoba engoye divide and rule bakutshintshile ukuthi kwagcina ngasiyonto yamabhishophu kodwa sokuyinto kambhishophu uNdlovu ngoba uNdlovu engoye limi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sure ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni and then umuntu wesishoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le kufuze ukuthi ikhulunywe ngumuntu wonke weZimbabwe ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayi phinde but uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda so akafundanga lutho.
Sesibonile o-South Africa, o-African Union, amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo. Ngicho le Commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo echiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu.
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu kodwa hayi liyaphambanisa banjengalwana umuntu ukuthiwa ugcine sithi wonke umuntu egumeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. IZANU lohulumende lo lilanga libandla elingafuni ukukhuzwa njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba sithi uZiyambi Ziyambi kungani uzabuya ngolwesihlanu. Ubona ngazathi abantu bemaNdebeleni labantu beZimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abuthi hayi akazange ukuzolungisa uhlutho daba lwegugurawundi kodwa uzotshintsha nje ukuthi enikeze impression yokuthi mina labantu bemaNdebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba lwegugurawundi kungalanto ayenzayo. Udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabothombe njengabomzorewa ngabathengisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso emela amalungelo ibhetshu likaZulu. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa yena usole abafundisi beRoma laba esithi sebengenela kwezombusazwe becatha ngenkonzo. Umnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi uyakwazi njalo ukuthi kulabantu abazama ukumsusa embusweni abagoqela abebandla lakhe. Kulamalunga eZANU-PF amabili axotshwe kuleli bandla izolo esetheswa icala lokuphatheka kumizamo yokugenqula uMnangagwa. Ababili laba ngwake waba ngumeli wembare etale le parlamente umnumzana Tendai Savanu kanye lonkosikazi Cleveria Chizema. Ngeviki edluleyo kuxotshwe owake waba ngumeli weKambu Zuma edale elifanayo umnumzana Tinashe Maluza ngesizathu sinye. Umnangagwa ubevele ekhangelelwe ukukhuluma ngodaba lwabafundisi beRoma laba kulandela ukuhlambazwa kwabo ngomphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa esithi bagcwele umoya kaSatane. Umutswangwa waqopha njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena umeli wamaNdebele wona athi malutshwana eZimbabwe. Wathi njalo kulamanye amaNdebele azenza wona angcwele. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lanxa engavumelani lamazwi kankosikazi Mutswangwa akamongameli Mnangagwa amqotho.
Amazwi kamongameli kazanga abe lenketa bethabe. Amazwi kamongameli mahle ngoba athi haji lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo, ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawonye. Amazwi kaminista angiwazwisanga kuhle lami akungiphi athi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana. Akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngakho ke lo uphathi kulalo hashi, ngoba sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngiyathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo kodwa ukhuluma ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo. Laba bepolitiki kabayenze okwepolitiki kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe ngabuye egcekeni athi hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho azivulele iphathi yakhe ukuvunyelwe lokwana. Kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit faka amazwi akhaya, faka amazwi othando azabumba azayakha abantu azabisa abantu ndawonye hashi ubana achithe abantu.
Kule mpawu yingizokuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazo.
Aba mabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye. Abeze politiki kaningi-ningi siyaxabana kuyaliwa akulanto enhle ephumayo, kodwa abezenkolo yibo abantu kumele besibise ndawonye. Ngakho-ke amazwi kamongameli okuthi hhashi abamabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khona phana, ngoba nxa ukhangele ngisho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhlaka 31 July leyana kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye. Ubuye ethetha uhlangothi lomntwana oyedwa, akusho nto eyenziwa ngumzali leyo especially engumuntu wenkolo. Bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake lize lapha limatshelani kutheni, lina elimatshelwayo uyani lapha kanti waye belimatshela laba. Kuphume into eyakhayo, kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane kukhunywe umlotha, hatshi ukuthi kona kungezelelwe umlilo ovele usuvele usubhebha.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU PF ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona ababikwa belokhu becatshile ngemva kokubaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kumkhankaso wokubopha abalembono ehlukenele yebandla leZANU PF. Ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa babikwa bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. abacatshileyo bagoqela abehlanganiso ezizimeleyo, abebandla le-MDC Alliance kanye lentatheli zindaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo kaZulu umnumzana Angliston Sibanda.
Umumo lo akusonto enhle ukuthi izizana zeZimbabwe zidlela amanqina abantu bazithole bebalekile ikakhulu kobulawayo. Ngibona ngani abantu abanjengabo Mduduzi Mathuthu, abantu abanjengabo Otilius Banda, abantu abanjengabo baningi oPatricia Chabalala bazingelwe bakhamba ba abantu abanjengabo Mthulisi. Ngibona ngani abantu kobulawayo kakhulu kobulawayo, ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebabalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani. Mina ngifuna ukuthi ngivunyiswe ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka belokufakazi, futhi kangeke ngisho ukuthi kabethuselwanga nguhulumende ngoba kakulabo ufakazi. Kodwa khona ukuthi izizalo zeZimbabwe zihambe ziyehlala zishala amancina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sokutholakala uSibusi. Kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazingelwayo baze bahambe bayepatha dingwe bengabonakali.
Ungathini wena ngumumo onjalo ukuthi abantu babecatsha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho?
Sengisela into okuthiwa i-breakdown yama-systems, kuthiwa i-rule of law. Seselizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi nxa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatha lezigane ezinjabo Boko Haram ezabdathe abantu zababulala. Sikusituation liyana ukuthi unxa ungalekhwezwa nje umentshisi anything can happen. Silohulumende esingakwaziyo ukuthi nguye onyamalalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamalalisa abantu kodwa uhulumende ziyehluleka ukuthi avikele abantu. Sengigatsha zikahulumende engathembaniyo zona zodwa, kulamapholisa, kulama-CIO, kule military intelligence, kule zigange zeziphathi, kuphinde kube labanye. So kahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula
umnumzana Angliston Sibanda ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance umnumzana Godfrey Kurawone, yena ambethe ngegama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa, iJohannesburg Society of Advocates, isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani madlavisile labasakazi bakaStudio 7? Hayi, uliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi, amameseji ethu amaningi liyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msenza mina kaningi akhona wona akaphuma kodwa amanye hayi kaphumi, and liviza khona ukuthi lifuna amavizi ethu. I think okunye lingakunazelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihleke siyesaba ukuviza la mabizo ethu ngoba nalwana umongameli umnangakho vele sileke simesaba thina. lava vatinda wegugura ondileki kulunye ngileki kulunya tena vanye vele esileke sikiti vele sinjalo nguwa sakubona kusenzakala tena vanye sasingabantwana kusachaka lapha esikolo lakathe sileke sidingo umuntu ongasiphendula ukuthi sasithayelwane ngike ngeza ukuthiseka kakhulu nsizwa ndikhuluma lalo othi ngumavaza lo Dr. Mavaza ngani wathini yena uthi kwabulawa abantu lapha nentumbane yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu baze babulawa ngomhlobo hayi bona abantu ababebulewe angisho ukuthi umbeni kwakuqondile kodwa anti kwakumele kutsheziswe bona abantu ababulele bona lawo abantu and enye into abantu abamele bayinanzelele ukuthi amakhempulana amazipra lamazandla bafake eduze kwamba abantu labona besazivelela empini vele bengazange bayenziwe i-counseling so kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo zokuthi abantu bafundiswe nje lokuthi abantu lingadlelana njani thina sifuna ukubakwazi ukuthi sasabulewa njani uma ngagaanga zathi bycons ngabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana hanye bo ngisebotswana lapha ngizasebenzisa ukuthi ngumagade
livuka njani bantu bakithi ngilibingelela lonke emagumbini amana omhlaba ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba omhlaba wonke jikelele ya uyabona thina abantu beZimbabwe sisazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yobugwala nje ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le uyabona sengibasola lawa amazwe lawa angaphandle lawa ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela beke besithela uswazi sibuyele ngikhaya sibilishele ngithi udaba lwangikhaya sithembe ukuthi siyalungiselwa mbani bakula muntu ozasilungisela eZimbabwe izihlobo zami noma sibhizi sithi ANC yenkama what bazakhuluma khona lokho okuncane inyana labo kungekho kusisize ngaludo kodwa sambeni thina siyilungisa le
Salubonani basazi baka studio 7 labalaleli lo khuluma noNkomo Mbuye Lupane ngise Johannesburg kule South Africa ngokusebenza bengicela ukuthi ngamlayizo wami lo ungadlalwa lawo emoyeni ngoba nginokuyibhala eminye yavulwa ingabalwa eminye ayivulwa bengicela ukuthi ngalama umsakazo wami ungadlalwa lawo emoyeni nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe leZanu PF iphume embusweni iZanu PF sikhathe ngephathi yamasela iphathi yezigebenga sikhathele ngezanupf 40 years akulanto abayenzayo kuphela iproduction yabo abayenzayo yokuthumba abantu bechaya abantu bebulala abantu iproduction eyenzayo sikhathele ngezanupf siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadathi wonke amazwe labo makhelwana basisize ngezanupf kuliwe lezanupf iphume esihlalweni
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabutho asanda kugenqula uhulumende wakwelemali asethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga abakhokheli balelo lizwe abatsha maduze uhulumende wakwele Egypt yena uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo bonke abethekelela kulelo lizwe kuzamele baveze ubufakazi bokuthi kabala mkhuhlane we-COVID-19 siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika Umhlangano omkhulu webandla eliphikisayo kuleli elamademocrats owe National Convention Ugqitshwa lamhlanje lapho umnumzana Joe Biden aza kwamukela khona ngokusemthethweni umlando awuphiwe libandla leli okuthi ancintise elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. UBiden uza kwethula njalo umhlahlandlela wenhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu azazilandela alubana ethe wanqoba umongameli Donald Trump. Abakhulume izolo kulomhlangano bekhuthaza uZulu ukuthi avotele umnumzana Biden bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Hillary Clinton kanye lowake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. Ibandla likaTrump elama-Republicans lona lizaqhuba owalo umhlangano we-National Convention ngeviki ezayo lapho elizamkhetha khona ngokusemthethweni ukuthi alimele kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu ehlala kweleBhilitane umnumzana Difa Dube.
Ukhetho lwaseMelika babunkomo lukhetho olulandelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele. Njengoba sisazi ukuthi yonke into eyenzakalayo eAmerika babunkomo yinto elomthelela omkhulu kakhulu kumhlaba wonke jikelele. Yingakho abantu abaningi iloba bengasibo abahlali baseMelika kodwa uthola ukuthi balulandelela ukhetho lwaseMelika ngenxa yokuthi besazi ukuthi lule determination yezinto eziningi ezenzakalayo ku-global village umhlaba wonke jikelele esiphila kiyo. Lulomthelela kwezepolitiki, lulomthelela kwezokuthula, lulomthelela njalo kwezomnotho. Yingakho abantu abaningi bethenhlo amehlo kakhulu elizweni laseMelika. Sikhangela amaphoza ayatsho athi uJoe Biden nguye ongathi mhlambe ulesandla esiphezulu ukuthi engase anqobe kulolu khetho. Kodwa-ke uJoe Biden usenganqoba indlela lathi esibona ngakhona, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi kule nto le engaziwa abantu abaningi njalo engavamanga emazweni amaningi ukuthi ngama-college votes. Ama-college votes kungenzeka njalo kube kuphinde lokho esekeza kubona kusenzakala ku-Clinton kuma-elections ladlulileyo. Kodwa-ke ngendlela okungakhona ebantwini bona ngokwabo abahlali beMelika, abantu sebetshengisele ngobuningi babo ukuthi abasuthiseki njalo abathandi umbuso kaDonald Trump.
Ukukonvenshini yamademokrasi leDube sibone uBiden esekelwa ngamaqembu achiyeneyo agoqela oBlack Lives Matter, imihlobo yabantu echiyeneyo njalo. UTrump yena ku-convention yama-Republicans ngeviki ezayo singakhangelela ukuthi uzasekelwa ngamaqembu abantu abanjani.
Ama-Democrats babunkomo akumangalisi kakhulu nxa sibona laphana abantu abafana lama-minorities besupporta ama-Democrats. Kungenxa yokuthi ama-Democrats kusuka ngesikhathi sabo-Bill Clinton kuze kuzofika nini kusuka lamanye ama-president akudala babetshengisela ukuthi bayazwisisa kakhulu noma mhlambe bale soft spot esokuzwisisa izikhalazo kakhulu ezabantu abayi-minority ikakhulukazi abantu abamnyama kulaseMelika nabanye nje abanye abavela phandle kwamazwe abafana nabovela ku-Mexico labanye abavela kubo-India nakwezinye indawo ezinjalo. Bese sithi laphana kuma-Republicans uDonald Trump abantu abamsekelayo kakhulu yizo zenezi izigelegele zenezi ikakhulukazi bona lawa ababe befuna ukuthi bashushumbise amabhizinisi abo angalunganga okufana lokuthengisa imbhobho okuyinto elwiswayo kakhulu eMelika njalo kuyinto esiqedise abantu abaningi. Balabo abathengisa imbhobho yibo kakhulu abasupporta uDonald Trump. Kubese kusithi icekana lalabo abama-oil companies. Ama-oil companies abanye bakhona abazosupporta uDonald Trump ngoba besazi ukuthi wenza kube lula kakhulu ukuthi bahambe bayevusa imisindo kwamanye amazwe besenzela ukuthi bahambe betshontsha kuhle i-oil kulawo mazwe. Yingakho bezaqhubekela phambili. Ngisho lama-farmers babe bemsupporta uDonald Trump, bamsupportela zena lezo zinto ukuthi yonke into babe yenza bona abalandawo babe bethola usekelo kuyo yonke into. So akusoze kumangalise kwenkwana. Kodwa kakhulu abantu futhi baqine ukuthi bayikhangela ukuthi akungaphindi kwenzakale njalo into leyana esayibona isenzakala ku-Clinton ngomnyaka edlulileyo. Ngoba abantu baba too confident kakhulu ukuthi uDonald Trump uzaluza ama-election, bamangala ngesikhathi esincane bathola ukuthi sokutshintshela batafula.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu, sixoxela ekweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani la sebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe selikwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Udaba lombhuqazo wegugurawundi oluphathwe ngabafundisi beRoma bechotoza umbuso weZANU-PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni iyona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU-PF kayisoze iphumelele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo onguNtungamilinkomo.